amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu sekhathesi abama-hundred nama-hundred abantu babethiwe babanjiwe basegweni nezimota zabo konke zokhe bapholisele kwamanje asizakwazi abapholisa nabafuneke bavalela kumbe afuneke benzani kodwa esingaku khuluma ukuthi lokhu kutshengisa ukwethuka okukhulu uhulumende kamnanga ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezulu wezimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela nje ukukhulumela kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni ngaphambi kohlelo lesasizathu kumele kubuye ezimbabwe besithi bona hhayi lapho usasizathu ngeke ibuye ezimbabwe umnankakho engalinisisanga indaba zokhetho ezingahamba kahle
kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini
asikazwisisi amapholisa abethela kuqala layo ngithatha kumeleliwo abagqeda egijimile asekhona asemile bazabe ukuthi updata ngokuhamba kwesikhathi kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemthetho esingabe sikho injongo yombuthelo wabantu yelamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe nentshelabulawa ngabantu bezamphihle eqhweqhwe nge-2022 isiya kuma-vi-elections embonweni eminye bekune-memorial service ngathi memorial program nje ekhaya lapho de kumele kusakeke ilitshe kumele lakhe namhlanje kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili mhlawumbe kuzigcizelela nje ukuthi lo mhlelo belungathi behlelo lukazulu beluluhlelo lweleli lusenzelwa ekhaya emzini wakomboneni ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu abakuphi esenza kulokhu abakwenzayo
akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa kathesi asesitokisini wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo
sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulume umnumzalo osebethi thimba nabanye bakhe ababotshwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulume abamacala abalethayo bebezibuthanene nabemzini kababa uthimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 emdeve -African Child eliyilanga nje esilisebenzisa every year ngalokho-ke asikwazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini konke lokho kwenzakalayo kubotshwa kwabantu sibubotshwa laba ababotshiwe abasegeni abanye babotshiwe lapho-Harare abanye bayabotshwa endaweni ezijiyeleyo imihlangano yethu iyaliswa ukwenzakala elizweni lonke jikelele kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi esingathi sithiwa yiphanikhi yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni enkalo.